soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuNhlangula 2022 ngoKeftube. Endabeni zethu namhlanje.
Ngathi eUniversity of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 acting president we-University of Zimbabwe Students Union, lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union.
Kuvaleliswa umoyi usikamfundo Alex Magayisa eHarare.
Ukhetho olika-2023 kule ngozi yokuthi kungaba lobudlwangudlwangu lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuthatha kwabantu.
Abalandela ezombusazwe bathi ibandla lezanu-PF liphehla udlakela eZimbabwe.
Udlakela kayisilo olungakha ilizwe. Ofuna ukwenza udlange futhi ukuthi kaso muntu weZimbabwe uyabe ngala kono kumbe engakasifiso sokuthi iZimbabwe ibe nengqubela phambili.
Kodwa abakubandla lezanu-PF bayakuphika lokhu.
Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba abantwana baseliya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise. Ekejeziswe layo yezwa ukuthi ukungahloniphi abantu kuyini.
Kule ndoda ehlala eMangwe ebidlwengula abantwana labazukulu bayo esivalelwe entilongweni. Salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi namhla bavalelise umoyi usicamfundo Alex Magayisa wefundisa kwele Bhilitane njalo obesaziwa ngokuloba okujulileyo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Bekulesihlobo abangane labanye eHarare Showground obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagayisa. Abanye abavalelise uMagayisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, owayengumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhucamfundo iBhomandaza, usikhucamfundo Lovemo Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla leMabambo kuSile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magayisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Sarasikwa negamba, sarasikwa nemare, asitino ngonamata kumisiki. Kuti vamugamuchire vamuise panzvimbo yakakodzera.
Kwaba nzima kakhulu kiti lapho sisizwa mpiko wemfa yakhe silahlekelwe liqhawe, kodwa siqhubeka sikhuleka kumdali ukuthi amlondolozela pakhona.
UChamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magayisa angasina chigaro, but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
UMagayisa wayengela sikhundla kodwa efuna inhlala kahle yabantu elizweni leZimbabwe.
UChamisa uphinde wathi
munhu akanga atora nyaya kati ngatidarure, because nyaya yamanational events, we have surrendered national processes and events to a political party.
Lubaba uChemba lemangalisayo yokuzehlisa yokuzinikela ukusebenzela abanye akazange abuyele emuva kuloko.
These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho kwafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union, lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Seta up a constitutional sort of commission ehlangana during one of the vacations or holidays, and Alex Magayisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhe isekelo sombuso esitsha iZ.
Unkosikazi Roslyn Gwese okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party sikhala nje labo bonke bokwaMagayisa, sibaduduza nje sithi hayi kasikhaleni sile temba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekuyenza iconstitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kweconstitution yabe enhle yabe lanamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke hathi na siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe, sithi silahlekelwe thina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nxa ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika 17 othi fundani ukwenza okuhle, lifune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izinkandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee kubandla leZANU-PF uthi,
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala kumele etheswe lona, kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngakho ke nxa mina ngokukhangile ngithi hayi kalale ngokuthula uMagayisa, ibanga lakho selidlalile. Wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye, kodwa yena usekuqedile okwakhe kulowo mhlaba. Ngalale ngokuthula, yindlela yethu sonke.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo, wake wasebenza ehofisini owayengumkhokheli webandla le-MDC uMoyi uMorgan Tsvangirai. Ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha eKent University kweleBhilitani, uMagayisa ubikwa wayethanda konke okuthandwa nguZulu ogoqela umculo kaSimon Chimbetu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abalandela ezombusazwe bathi ibandla leZANU PF lithuthuzela uDlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Bathi ukubulawa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change kuveza ukuba ibandla elibusayo lesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo ngele-CCC. Unumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiswe yezakhamizi iyabulawa Progressive Residents Association ngomunye wabethuswa ngokwenzakala elizweni.
Ukhetho oluka 2023 kule ngozi yokuthi kungaba nobudlwangudlwangu lokuhlukuluzwa lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuchasha kwabantu. Kungani ngisho njalo? Ama-by election la esidlule kuyo khathesi athengisele ukuthi i-opposition party i-CCC ilo-ke ilo support elithole ebantwini, and singananzela khonakhwana iZANU-PF yakufakelisa ukube njalo isafuna ukuthi ibuyithwele yosupport ngokuthi ifosele ukuthi abantu baye ngale. Khathesi siyananzela esithungu sokwenzakeleyo, siyabona okwenzakeleyo. Umama lo uMoblessing wabungunyamala lengaqedakali wadoda esefuphele kweyindawo emanzini le khonako yinto esegcikeni ezidingisa ukuthi u-2023 kuzabangala indawo iZANU-PF izaqhubeka kudlwangudlwangu ngoba isibonile i-economy le indlela esengala abantu abakhompleyina ngayo khonako kwenziwa ngamanesi ukuthi athi sebekhala le misebenzi. Ikutshengisela kwabantu ukuthi bakhona elizwe leZimbabwe ngohulumente weZimbabwe weZANU-PF. Kuzenza ngokuthi uhulumende ahle abuye ngolaka ebantwini ezange ubavoteli bavotele iZANU-PF. So-ke eqinisweni ngibona ungathi kungaba lokuhlukumezeka lokubulawa kwabantu lokuthathwa kwabantu ngo-2023.
Manje kulungiswa njani ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi baba Sibindi?
Ye, uhlupho esiba lalo eZimbabwe yikuthi ungazama ukuthi ake sinqusene abanye nxa sizaba lokhetho bazosincedisa. iZANU-PF izakuphendula ukuthi hayi ilizwe leli ngelethu, lilungiswa ngamaZimbabweans, akula muntu ongenayo. Kodwa besembona ngathi engxa yeZimbabwe ngenxa yokuthi thina phela sivumente sesehlulekile thina njengelizwe ukuthi sikhulumisane sizwanane siphathane kuhle. So besokuqaphelela ingxenye ekube ndelenye i-trial board engangeke sukuthi uma-elections ibe khona ibe lilihlo izama ubabinza ukuthi ukuthi nxa kuthiwa kule media coverage i-public media le ikhava okufana nayo xa kuthi kulamarali ngalo kwabula marali ukuthi wacela emapholiseni amapolisa avumela amarali eZANU-PF i-opposition engavunyelwa kwakhona okuluhlupho. So-ke ngibona ngabe ngenxa lokungaba sikulenye i-intral bod engazama ukunesa ukuthi hayi ikibambe imali eshini aphume kuhle siyakwazi constitution ikhuphala khona kodwa into yeZimbabwe athi sikhulume ngathi thina sibona ngathi hayi le zekhe naleyi benza intando kuyo futhi okukhathazayo ngobizeke yakho nabayibusa bafaka abantu bayo so sefuni ngakuba le transport engazama ukuthi ingenele lana ama elections ethu ngasingedisa la ngathi because inekhuluma kunye umthiyenelo but sesama ukuhlenga usube esiphakathi kwalo njengeliso
izana ingakuvuma khonokho
izana lisoze kuvume kodwa-ke nxa njengabantu singakufaka ipressure engxenye kube nendlela yokuloba la ma-sadi countries mangikhuluma ngama-sadi singakhuluma ngamazwe akhashana ukuthi azame ukungenela engxenye kungancediseke izana lisoze kuvume sule kodwa-ke imizamo yabo isizayo ukuthi kesilungisiwe ngoba lokho okwenzakalayo abantu bayadubeka nani abadubeka so abantu be-opposition labantu bezantu bayadubeka ezimbabwe kathesi xa labalala bengahlanga bathelezi bantu abaxotshwa ezibhedlela kulamithi labo nxabekulaba bathala nzima so kumntu uyadubeka ezimbabwe so ngiboni ngaleyo ngqondo ake sifana amakhanda ndawonye lanxa ungabe ungowe-opposition lanxa ungabe ungowezantu sizama ukucela khona kwane e-neutral way yokuthi kube lo muntu ongasihambela ama-election umpumela uphume kuhle kungabi lokuxhokozela lokudlongodlongo lokubulawa kwabantu
Umnumzana Ambrose Bindi ukunhlanganiso ye-Progressive Ebulawayo Residents Association besixoxa laye ekubulawayo ilunga lebandla lezanu-PF umnumzana Eliphas Mashaba uthi abatshotshozeli udlakela
thina njengezanu-PF upresident ubaba uMnanga uhlezi ekhuluma njalo ekhuthaza amalunga ezanu-PF ekhuthaza amalunga ama-opposition ekhuthaza amazimbabweni ukuthi udlakela kayisilo olungakha ilizwe just yesterday ubekhuluma ngapho so kamboni ukuthi laba abafuna ukwenza udlakela ye sikubonile ngo-2019 ama-opposition bahaya abantu abahamba bethisa izinto la kungenzakala kodwa elibhotoza yenza udlakela ngithemba ukuthi ilizwe lamapholisa ezimbabwe lapha the capacity ukuthi bathi babambe lokhu ukuthi kungenzakali siyacela nje amazimbabweni ukuthi khona asambeni siyekukhetho siya kukhetho umnyaka lo siphephele ukhetho ama-runnings kayenzakale openly abantu abakhankaswe ngendlela ekhankaswa ngayo ofuna ukwenza udlange kuthi ukuthi kaso muntu wezimbabwe uyabe ngala mbono kumbe ngakafiso sokuthi izimbabwe ibe lengqubela phambili
ye siyabona-ke ukuthi abaphikisayo bathi ibandla lezanu-p f lingalitshayela uvalo libona i-CCC ingani yaphumelela ebantwini abaningi kambe kungabe ikhokhonoko kwesiqiniso kusenza ukuthi kube lodlakela ezimbabwe
hawu since 1980 ivele sihlezi siba lama-elections every 5 years constitutional asikazi siyekele and since 1980 uhlezi silawo ama-opposition osisibona bazalwe i-democracy elethwe ezanu-p f since 1980 we have never lost elections bakhona abanye sebeze bapha baze bathiya labo bezitela ukuthi bazabusa kodwa ngiyakhumbula upresident umgaba wakwathi kana waguta nyembe uthi usemerwa nemdima yakobhanjele uthi urota uthi tonganyika ino hambe uyethethela ekhaya
loko kunjalo khona manje uthi bubele beyayithethela
lakathesi lokho kunjalo izanu-p f is gaining ground every day ngoba abantu bezimbabwe bafuna ama-results itshintsho in terms of impilo zabo Inflation is going up. There's a reason why the inflation is going up. US dollar economism is not our money. Abantu bale abasebenzisa US dollar against izim dollar. But again, president ukhuluma le business ukuthi kanti lenzana abantu lokho libhizi liqweza the rate akathethi abantu ama-business is what they're doing bobo nabo abarate abe-black market. Bakhangela ukuthi i-RBZ inozweni iphuma injani i-oxygen rate yabo then they dump the money on the market. So khonokho bese kusenza ukuthi izinto zikhwebe abantu labo ababezitolo labo sebe-rate izimali zabo nge-US dollar then besebe-rate kufika khona so konke khokhu ngethemba ukuthi uhulumende kukhangele njalo ukhangele ukuthi bekulungisise esikhathanana njesilutshwane
umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu-p f besiphoka laye ekobulawayo le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe This was Puma Ngapa, a voice of America in Washington. Sina hangye ni kusikaba Islandi Live, sinisikange lezwe la wamanya mazwe nga mafichane. Baache ngisela abanya bantu ye Melika, aba konona ngetale le paramende, ele suse isika, esi kusekelo sombuso welizwe, ebe sivumela abantu ukuba bekipe izisu. Lokhu betshengisela abantu elizweni leli kulandela ukwethulwa kwesinqumo lesi ngolwesihlanu inhlanganiso esebenzelana lozulu ekukhipheni izisu ezingafunakaliyo ithi isimile kancane ukwenza lokho eTexas kulezabelo ezifika 26 ezilakho ukuvimba ukukhitshwa kwezisu kulandela isinqumo sedale le Supreme Court esiqotozwe kakhulu nguhulumende kamongameli Joseph Biden. Kodwa bakhona njalo abanye abasekela okwenziwe lidaleleli. Kuyini okuzakwenzakala kwamanye amazwe kulandela isinqumo lesi? Kuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Majobana Ncube, igqweda elilwela ilungelo loluntu.
Isinqumo somthethwandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunanzelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi athiyeneyo abebekhangelele ukuthi iMelika ilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonitshwe belingaba umzekeliso ongcono. Kodwa lesi sinqumo ke esikubonayo ukuthi hayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana labo Zimbabwe.
Nxa sesikhuluma ngokukhipha izisu kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kulomthetho okhona kodwa okuthiwa yi-Termination of Pregnancy Act. Lowo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo kumbe for izizathu lezi ezilandelayo ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni kumbe ingaba ingozi kumama kumbe i-pregnancy leyo itholakale qhwala esikhaleni ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Yizo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lapho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So ke esikubonayo ukuthi hayi eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho. So abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezehlakalo lezwe engiziqambileyo ngaphezulwini.
Umnumzana Majobana Ncube, igqweda elilwela ilungelo loluntu, besixoxa laye eKobulawayo. Kwezamasiko esisesigabeni seMangwe namhlanje, kulesakhamuzi eMakorokoro okuthiwa sivalelwe entilongweni okweminyaka engamajumi amabili kulandela ukudlwengulwa umntwana wakhe labazukulu. Sisebenzisa isibongo sakhe sakondlovu kudaba lolu ukwenzela ukuba sivikele abantwana bakhe. Umkakhe wabaleka waphephela kwele Botswana kulandela ukukhahlanyezwa kwakhe nguNdlovu. Umantshi wethule isigwebo lesi ngeviki ephelileyo. I-Studio 7 eyaveza udaba lolu namhla ikhuluma lezakhamizi kulandela ukugwetshwa kukaNdlovu. Umkakhe unkosikazi Davita Mtobi Moyo osehlala kwele Botswana uthakazelela ukuvalelwa entilongweni kukaNdlovu.
Ngiyabonga kakhulu kube Studio 7 laba ma-social worker namaphoyisa ukuthi baze bambamba sibili baba abantwana. Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba abantwana baseleya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise ekejeziswe layo ezokuthi ukungahloniphi abantu kuyini. Kuyabongeka sibili kakhulu komthetho.
Ukansila wesigaba seMakorokoro unkosikazi Lois Phuthi uyakusekela ukuvalelwa kukaNdlovu entilongweni.
Cela ukuthi besiphatheke kule bantwaneni labo njengoba behlukumezeka kangaka ukuthi bayenza i-counseling yabo abantwana babe ngabantwana buyele esimeni sobuntwana. Singabonga kakhulu khona lapho ukuthi basiphathise khona lapho. Thina njengathi 79 siyabonga mpela kakhulu. Siyabonga kodwa mina ebe ngikufisa ngibone ngathi lokho engikuzwayo iminyaka abamnikeze yona ibe mfitshane kakhulu, ibe mfitshane kakhulu. Ngabahle bathaya sibili lokhu anokunzima kokuthi nxa ethi uyathalaza emuva kwene kumnyama phambili kumnyama emuva kube kuyikuthi impela lanxa ezaphuma kumbuza aphuma kumbuza fela phakathi kube yinto angasoze avayikhohlwa empilweni yakhe.
Ukhulu wabantwana abadlwengulwayo umnumzana Cornelius Ndlovu ubonga bonke abantu ababhathise ekubotshweni kukaNdlovu.
Ngicela avuke amacala lana awethwese lo muntu isigebe ngalesi siphinde sithole esinye isijeziso phezu kwalezi sijeziso esitholileyo. Ngoba la makhesi adrotshwayo edrotshelwane sifuna ukuwalandelela wonke siwaphande wonke kuze isitudio 7 sisincedise kuko konke okwenzakalayo. Sithanda ukuthi sibonge lapho bantu siyabonga umphakathi wonke osincedisileyo kuwo konke, siyabonga kakhulu Mahlabezo.
Umakhelwane unkosikazi Sofa Malaba uthakazelela okwenziwe ngabantu ingatsha zikahulumende kanye le-Studio 7.
Hayi shuwa, siyabonga indaba esizizwayo, sizwa kuthiwa khona umuntu okade ehlupha ehlukumeza esenza yonke ubolobububo obungakho kade benza phambi ebantwaneni, ngapha engubaba, ngapha engumzali, kodwa ephilise abantwana njengenyamazane, eziphilise njengenyamazane. Siyabonga mpela, lo umthetho usidlale indima yawo, futhi la umthetho udlale indima encane mpela. Bekumele ukuthi mpela lo uba bethole mpela isigwebo esinzima esizoyenza ukuthi omunye lomunye kusasa uma efuna ukwenza ububo obunjengabona lobo, ebona ukuthi ecabange kabile, ekwazi ukuthi umthetho kawudlali. Singabomakhelwane, singabomama, sithi siyajabula mpela ukuthi namhlanje sekucimo yethu sikhululekile, sesijabulile ukuthi ekugcineni umthetho suze wasebenza, sesibonile ukuthi umthetho ukhona, uyasebenza, uyaphila, sesizohamba sikhululekile. Loba ilanga liyakutshonela ukwenye indawo, loba uhamba uhamba ukhululekile, kasisoze sibe sisasaba, ngoba bese sihamba sesisethuka uhamba uthalaza ukuthi ngizathi nithi ngiyahamba ngithushelwe ngumuntu, umuntu engeze into engalunganga.
Isakhamuzi seMagorogoro umnumzana Alpheus Ndlovu uyabonga kakhulu.
Studio 7 siyabonga kakhulu ukusiphathisa kwenu ngalesi sigebenge bese sihluphile. Kambe umuntu okwanisa ukuthi abambe umntana kokuqala amzalise umntwana, aphinde owesibili amzalise umntwana, athi umntanake lo amzale lomntanake wokuqala aphinde amnyukubeze, yona le into ebizwa kuthiwa kuyini khonoko. Siyabonga amapholisa asebenzile kakhulu, siyabonga mpela amapholisa mali ngaqhubeka libamba izigebenga ngale ndlela, siyabonga. Kodwa amacala, hhayi amacala asasekhona, sicela balandelele la ma-social welfare, bayawalandelele la macala futhi. La macala lo muntu awunjele amacala mathathu, 20 years incane kakhulu. Siyacela ukuthi abe welfare balandelele, siyacela ukuthi uma bengancedisa futhi laphana umama lwana Thabisa Mthobi usenkingeni, nguye osekhangelela abantwana, bona laba abantwana abazala indoda yakhe khonapha ekhaya.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu legwetha likaNdlovu. Hayi-ke simalapha namhlanje kuhlelo lwamasiko, silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukami Nikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami Linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Bathandekayo benkosini, sihlangane njalo kuyo inkundla yethu le yokuvuselela umoya. Sibonge umsakazi lomsakazo ukubana basinika leli thuba lokubana sisakaze leli lizwi lokuphila. Sisehlukana besibale encwadini ezaga chapter 4 verse 23 to 24. Siphinde nje njengoba kungamavesi amafitshane amabili. Verse 23, phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Verse 24, susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. Sithe sikhangela sakhangela emulini egumeni lapha kubana ukhulumela eceleni kusukela enhlizweni engagcinwanga kahle. Nxa sesiphuma sesingena emphakathini kuningi abantu abakugcinileyo. Siyazi ukubana abanye bagcine izinkomo, abanye bagcine imali, abanye bagcine izikhundla, abanye bagcine ukuziphakamisa, abanye bagcine imfundo, abanye bagcine abantwana ababagcinileyo ababenzela kahle, abanye bakuphezu kwakho konke abalakho bazigcinile bona bodwa. Ilizwi lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho ngoba kulapho kuvela khona ukuphila. Nxa usemphakathini yazi ubana konke lokho okugcinileyo ngoba iBhayibheli ithi phezu kwakho konke okugcinileyo usobala ukubana kuningi okugcinwa ngabantu kodwa ungaze ukugcine konke khona lokho ungagcinanga inhliziyo yakho awusoze uthole ukuphila olokuphumula yikho siyasibone abanye abagcina abakugcinileyo ngisho lokulala sizwe kuthiwa ubuthongo lwabo bubuyi kodwa bagcine izinto ezingi bagcine izikhundla abanye bayagcinwa balondolozwa lapha bakhona abanye ke balezikhundla eziphezulu kodwa bakwazi ukugcina inhliziyo zabo le mlonyeni yabo uyezwa ukubana lokhu abakukhulumayo inhliziyo zabo kazigcinakalanga kahle ngiyake ngimangale kwesinye isikhathi nxa ngilalele lami njengoba sonke silalela lapho kukhulunywa khona okunye abantu abasazili abasaniki isithunzi izinto ezifanele ukuba nabe zinikwa isithunzi ngiyake ngizwe lasezimfeni abanye baze bakhulube le nhlamba abanye baze balibale ukubana nxa bekhuluma emfeni kumele kube induduzo kulabo abashiye isihlobo sabo ingabe inkonzo yesikhumbuzo kumele ukuthi labo abachiwa ngulowo oyabe khunjulwa bazizwe bekhululeka hatshi ukuthi kube sekukhulunywa ezinye izinto ezingayisizo ezibonisa inhliziyo engagcinakalanga inhliziyo engenakuphila abanye sizwe lasekukhulumeni nxa kukhulunywa kubo zindaba umuntu abizwe nozindaba athi buyani lizokuzwa uthi mthini abe sekhuluma lezinye izinto ngobana indebe zakhe ziphambene umlomo wakhe kawukhuluma okuyikho yikho Isaya ngenye imini othi kumele indebe zethu zishiswe kwabonakala ingilosi ishisa indebe zika-Isaya ngelahle elivuthayo ukuthi abe lakho ukukhuluma kuhle ebantwini njengoba kuleli elakithi sishiya lapho esiya khona phambili sikunenge esiza kuzwa abantu sebekhuluma le nto ezingayisizo betshengisela inhliziyo zabo ubana kabazigcinanga bajabula ngezinto ezingayisizo ukuphila kukho kibo uNkulunkulu asisize indebe zethu zikhuluma into ezizo inhliziyo zethu sengathi zingahlanjululwa ngegazi likaJesu asikhulekeni babathi kwengcwele hlambulula inhliziyo zethu sithole ukuphila okunaphakade amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa lakusasa Wezemidlalo nasi impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ePremier Soccer League. Cape United 0 ZPC Kariba 1, Highlanders 3 Black Rhinos 2. Kukhanya iqhubekela phambili ke imidlalo yenguqu kweZimbabwe. Yes, singake hlukana isihlobo. Sisikhangele iresigokhela namhlanje. Akwathi maningi namhla bavalise umuyi uSikhamfundo Alex Magayisa. Abalandela izombusazo bathi ibandla lezano PF liphehla udlakela elizweni. Kodwa kwakubandla lezano PF bakuphika lokho. Kulendoda ehlala eMangwe ebidlungula abantwana labazukulu bayo esivalelwe entilongweni. Kukhanya ngazani kuzamsindela konke lokho. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli yethu yestudio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo ke inombolo leyi iWhatsApp +1 202 465 0318. Le-email yethu ihamba kanje studio7@voanews.com. Sikhona njalo kuFacebook kuVOA Indebele, VOA Studio 7 esikhiweni kumbe isilungu ke-VOA Shona. So lingakhohlwa ukuthi libe lokhu isixhuma ebulenjini kuma-website laku-social media. Olubalisayo ngenjabulo ngu-Kip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.